Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 9 kuNkwekwezi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bathi bayahlupheka kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19.
Ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengala mali vele balolaka.
Baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe-Mother's Day.
Mother's Day ngiyayijabulela kakhulu.
Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumende abavumele ukuba basebenze koBulawayo.
Ngiyehluleka nje ukuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyithathelwa imoto.
Kodwa amapolisa athi abangabhalisanga phansi kwezubukho bazathathelwa izimoto nxa besebenza ongekho emthethweni.
We've impounded over 400 kombis.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakoBulawayo zithi zibhekane lenhlupho ezijeneyo ngesikhathi eleZimbabwe lilwisana nokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula 1,576. Inhlanganiso ye-World Health Organization isanda kuvumela amazwe wonke ukuba asebenzise ijekiseni ye-Sinopharm ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Bathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sebedlula ingxenye yesigidi i-509,274 abantu eZimbabwe asebehlatshwe okwakuqala amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba okulwisana legcikwane le-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafika phose 1,005,148,564. Luthi kulabantu abalitshumi lanye 11 abahlolwe izolo batholakala bele-COVID-19. Sokulomnyaka bethwele nzima abantu ngenxa yomkhuhlane lo. Baningi abakhala ngomkhuhlane we-coronavirus. Omunye wabo ngumnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzela ukuthi ngalesi sikhathi esalumkhodlane we-COVID-19 izakhamizi zalapha kuBulawayo eziningi zikhanya zilobunzima. Sinanzelela ukuthi amakhampani amaningi abalesikhathi sokuba nayo evalile, amanye esebenza okwensuku, kodwa ikakhulu abantu abathwele kanzima yilaba abantu abazisebenzayo. Abantu abaningi badonsa nzima. Lokho sokusitsho ukuthi labantu ukuthi babhadale amarenti abezindlini sokulobunzima. Abanye lokuthi babhadale i-school fees sokulobunzima. Abanye lokuthi bathole imali zokubana belatshwe ezibhedlela njalo sokulobunzima. Kodwa silohlupho lokuthi social distance emabhasini akoZubukho ikhanya ngathi hayi ayilandelwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Matthew Sibanda othi abantu abaningi kabala misebenzi koBulawayo.
Le into siwise into ezinenge, amakhampani amaningi avaliwe asasebenzi, labantu abazasebenzi bamise imisebenzi indawo ezinenge kakhulu. Ithina eZimbabwe silohlupho lokuthi uhulumende wethu kasincedisi ngalutho next. Okwakhe ukuthi kuphela befaka amabhano ukuthi hayi abantu kathesi bengayile bengahambi, imoto zabantu zingalayitshi. Khuluma manje nje kunje uhulumende uxotshana lezimoto zabantu, uyachaya amawindi amapolisa. Sibonile nje manje ezikoleni manje ukuthi abantwana babanjelwe i-coronavirus ezikolo, uhulumende engazamanga imizamo yokuthi afake isivikelo sabantwana ukuthi abantu babele izinto zokusebenzisa labo teacher.
Unkosikazi Pretty Mpofu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi uphila ngentando kaNkulunkulu.
Ukuthi i-COVID-19 pandemic le ilethe ama-stress, ilethe ukungazwanani, ilethe ukuhlala kuxatshana ezindlini, even kwabo nobaba ezindlini nxa bengala mali vele balolaka. So i-COVID-19 ilethe ama-challenges amaningi kakhulu. Yalethe indlala. Nxa kade lisidla kathathu ngelanga ngenxa ukuthi uvuke ekuseni maybe uphandaphanda uthengise uthole ukukhona ukuthi uthenge ukudla. Khathe sinxa sokumele ukuthi u-adjust from ukudla kathathu kumbe kabili ngelanga sesidla ka-1 just because ukudla uvele akukho ezindlini kulezi ndlala ezindlini. Sesiphomba ukuthi take its day as it comes. Ukuthi awulangeni indlela ongayenza suphom ukuthi as long as ngiphila abantu sebephila ngebala lokuthi as long as siphila siphefumula.
Umongikazi unkosikazi Esther Nxumalo laye uthi uthwele nzima. Ukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni anjenge Sinopharm, iSinovac lamanye ukwenzela ukuzivikela lokuvikela uzulu kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngesikhathi lesiso mkhuhlane lo weCOVID-19 abantu sebengani sebejayela ukugqoka amamask laloba nje bekhona abona laba bangagqokiyo but siyananzelela ukuthi uzulu usewamukele ukuthi kumele ahlale egqoke imask, kumele ahlale esanitizer izandla. Lanxama ebholweni uhlupho esingabe singalubona ngelo social distancing ngoba ukuthi isikhathi eziningi abantu bagcina vele sebezibona sebengasalandeli isiqondiso sona lesikhona bangaminyani. Kodwa thina njengabezempila kahle umlayezo wethu lokhe ungatshintshanga, lokhe ungaguqukanga sithi abantu kabahlale begqoke ama-mask, abantu kabasanitize, abantu kabazame ukwenza i-social distancing lapha abakhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende bakhuthaza abantu ukuba bahlatshwe amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnangagwa, umsekeli wakhe u-retired General Constantino Chiwengwa, labanye sebahlatshwe amajekiseni okulwisana legcikwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane, i-38,414 asebehlolwe eZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Abedlula kancane inkulungwane ezingamashumi amathathu lasithupha, i-36,052 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi luqakathekile kakhulu usuku lwabomama ole Mother's Day olulanzwa emhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baningi abananza usuku lolu eZimbabwe abathi omama ngabantu okumele bahlonitshwe njalo bakhathalelwe ngoba yibo insika yemizi. Unkosazana Thandiwe Mpala wakobulawayo ubonga kakhulu bonke abesifazane abamenza waba ngumuntu ebantwini.
Umama wayenginakekela imihla yonke. Lapho mangigula umama wayebona amacebo okubana angangisiza kanjani ukuze ngisile. Wayenginakekela kusukela ngimncane lapho ebona ukuthi sokufanele ukuthi ngiye esikolo, ebona ukuthi kumele ngihambe esikolo, kumele ngithwale umphako, kumele ngibe lamabhuku eneleyo ukubana ngiyefunda.
Umampala uthi luqakatheke kakhulu usuku lwabomama.
Mama, mama, ngiyakubonga kakhulu ngoba kungesuke kube kangikho kulesi simo engikiso namhlanje. Wena nguwe owangondlayo ngaze ngafika kulesi sikhathi ngilokhu ngisaphila.
Unkosikazi Jena Incube laye uyaluthakazelela usuku lwabomama.
I-Mother's Day langa lapho esithakazela khona omama bethu abasizalayo laba abangasizaliyo, it's step mom, u-anti, gogo, usisi. Ilanga leli silithatha sasibabonga. We appreciate them every day. Happy Mother's Day.
Unkosikazi Nokuthula Siziba ohlala eChitungwiza laye uthi usuku lolu lumenza ajabule kakhulu.
Yilo ilanga lapho esithola khona izipho. So eMother's Day ngiyajabulela kakhulu ngoba yikho ukutshengiselana khona uthando oluvela kubobaba. Besitshengisa uthando lokuthi nathi sibe ngomama njalo siyabasiza kwezinye izinto. So labo ililanga labo lokuthi basispoyile. Hayi, mina ngiyalijabulela kakhulu leli langa.
Unkosikazi Pretty Show ulombono ofanayo.
Kutshengisela ukuthi lathi omama siyaqakathekiswa, kambe i-9 months uthwele umntwana. Nxa usumbamba ngezandla zakho kuyajabulisa. Happy Mother's Day kubo bonke omama.
Abanengi bathatha leli thuba ukuthengela omama babo izipho ezehlukeneyo bebathumezela lamaluba lamakhadi amumethe imbiko ebonga imisebenzi yabo. Usuku lolu kwelemelika lwasungulwa ngomnyaka ka-1908 ngunkosazana Anna Jarvis owayebonga akwenzelwa ngunina u-Anna Jarvis. Unkosazana Anna Jarvis wasungula indawo zabomama eziningi emelika ezazibizwa ngokuthi ngama-Mother's Day Work Clubs. Usuku lwe-Mother's Day namhlanje solunanzwa emhlabeni wonke jikelele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
kubonakala abalamabhizimusi ezimota ezithwala uzulu abathi bangeke basebenze bephansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company, iZUPCO. Sokulomnyaka selokho uhulumende wafaka imithetho evimba imijova ukuba isebenze emadolobheni njalo lethwala abantu abaya emazweni atshiyeneyo. Abalemijova batshelwa ukuthi basebenzelane leZUPCO ukwenzela ukuthi kulwiswane lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Kodwa bakunanzelela ukuthi iZUPCO iyehluleka ukuholisa izisebenzi. Kulabanye abanikazi bezimota abathi kabasoze basebenze bengaphansi kweZUPCO. Omunye wabo umnumzana Mandla Ndiweni okoBulawayo.
Njengezima zisibili, hayi lo msebenzi abantwana uthi abafida ngani lezikole uthi siyabhatala njani. Hayi kuzima koBulawayo. Vele sihamba mntu khonapha sibhotabhota, basibamba amapleni abezimota abanye bakhona basibhloka. Izolo mna bengibuya ngivela out bantu abangu-5 bantu abamblokha bathi bafuna 200 usa ukuthi ndize ngikhiphe imota yami e-Driloni. Atshona khulumisane labo abaninga 100 US dollar ngesikhathi esifitshane esingakwanile 2 hours ngaluza imali engayi-100 dollars. Ikheshi yami yayikuvela out yonke yahleyaphela.
UNdiweni uthi akuzwakali okwenziwa yinkampani yeZUPCO.
Nandrive isprinter i-22 seater, kuqala babesithi i-22 seater ibhasi, namhlanje sebejikisile sebesithi ngamakhombi. Hayi kuzima kakhulu.
Omunye njalo ohlutshwa ngokwenzakalayo ngumnumzana Bulisani Nxumalo onebhizimusi yezimota ezithwala abantu.
Sakwazi senzeni fanele ukuthi nxa ngathenga izimota zakho athe mhlobo eyi-10 kathe singumnyaka fanele ukuthi awuselani ngoba kunanto kathe imhlobo ibakile eminye ifile.
Khala njalo umnumzana Mbonisi Msimanga.
Akunzima lapha, uyazi ukuthi uhulumende ethu sesiphendukele angikwazi ukuthi siphile njani. Imota zikhona, umsebenzi kawukho, imota zigcwele, uthiwa sipake imota. Ngiyehluleka nje lokuthi ngingagulelwa yisihlobo sami unkosikazi usithwele. Ngimthwele eyi-1 kuphela ngisiya esibhedlela ngiyayithathelwa imoto. Kuthiwa i-red number ayifunile ukuhamba, kodwa yabe ilomthelo. Umsebenzi kawukho, angikwazi uphila ngawo uhulumende phela ungiphile umsebenzi wokuthi ngisebenze. Ngoba mina nginje ngikhuma imoto le engihamba ngayo, ngiwodla umamami, ngiwondlele abanawami engiyabafundisa, bakhayele kimi, ngiyima ubhuti omkhulu.
Isikhulumeli samapholisa koBulawayo u-inspector Abednego Ncube utshele amaphephandaba ambalwa ukuthi kulezimota ezifika amakhulu 400 ezibanjwe ngamapholisa edolobheni leli.
We have impounded over 400 combis, buses, mshikashika, that is wonderful. Members of public should desist from boarding such vehicles.
Wonke lokhu kwenzakala kulabantu abalimala nxa imijova ithathwa ngamapholisa. Omunye wabasenda kulimala ngunkosazana Amanda Sibanda.
Vele ma imthova zigada ku-6 laphana, kugada kugijima. So ma kugada ufika sigada ma igijima imota laphana siyabamba elekuze nyini emarobotini. Kula mapholisa abe khona kuroadblock khona. Kulo mama ogqatha vele umpholisa osesasabeka lapha koBulawayo. Uyayigijimisa imota yena ngesifamfamu ngemva kwethu. Uma besigijimisa laphana sisiyadlule empophomo, asisabuyi straight ngoba sidlala emakhandeni, sesingena phakathi. Sohle sibaleka ngakuthi sihambe singene ezindlini. Ma umama lana ifici imota vele akala kuthi kulo mntu omdala kulabantwana phakathi. Uthatha isambuko sakho uyashaya amawindi olimeleyo yikho lokho. Thathi sesingene phakathi kwempopho umama lana wasifica ngoba kungasela ndlela ukuthi abantu bayabalekela ngayo. Kugcwele ama-pothole umgwaqo wonke. Imota lana yangani yabhekuka yaze yabreak ebridgini. Abantu abaningi sibili balimala khonapho abanye
akwaziwa ukuthi ukuxozela lokhu kuzaphela njani njengoba uhulumende esithi ngasoze avumele emigwaqweni izimota ezithwala abantu zingabhalisanga kunkampani yeZUPCO. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele-India uthi kulabantu bafika inkulungwane ezine 4,000 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leli kumahola ambalwa asanda kwedlula. Uhulumende uthi abantu abedlula inkulungwane ezingama-400,000 bahlolwe ngesikhathi esifanayo batholakala bele-COVID-19. Isibhedlela se-Johns Hopkins University City kulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 158 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele-COVID-19, kwabhubha abedlula izigidi ezintathu 3.2 million. Inhlanganiso ye-Centers for Disease Control ithi kunabantu bedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million kuzwekazi le-Afrika asemhlolweni batholakala bele COVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lamashumi amabili lane 123,961. Isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
senzile manje
ngelobaba mkhulu babelobola.
Namhlanje ke zulukandi abasixoxa ngomtshado ukuthi kambe umtshado kuyini. Silomama uMo Blessing Ndlovu ingcwethi kwezamasiko esintu. Ake sizwe ukuthi uthini ngomtshado wesintu.
Umtshado wesintu yibuhlobo obuba khona phakathi kwezimuli ezimbili ezingelabuhlobo. Ubuhlobo lobu budalwa yilijaha lakweyinye imuli lentombi yakweyinye imuli. Sebebonene laba babili bathandana bazimisela ukubana sesisakha umuzi. Ijaha selizabikwa kubo babakazi ukubana hayi nanti ijaha esengizimisele ukubana ngakhe lalo umuzi. Obabakazi yibo asebeza qhuba le ndaba besiyayibika kubaba wentombi. Sekuzabekwa ke ilanga lokubana lezi izimuli ezimbili zihlangane ngelanga lokubana sekulotsholwa.
Akusitshele mama ukuthi kambe nxa sikhangela obabakazi kumele benzeni nxa kusenziwa umtshado wesintu.
Sekulotsholwa ke lapho. Obabakazi badlala indima enkulu kakhulu kulaba ababili abathandeneyo ngoba yibo abagijimisa le ndaba ukubana ayiye phambili ize ibe yimpumelelo. Obabakazi yibo abalaya le ntombi ukubana ayiye kuba ngumama oqotho kwabozala. Ayiye kuba ngumama ozimiseleyo ukwakha. Ayiye kuba ngumama ohloniphayo. Ayiye kuba ngumama olothando okwazi ukugcina imuli yakwajaha. Obabakazi abangeni kakhulu endabeni zamalobolo. Yebo bayaphiwa lokhu nalokhiyana ukuthiwa kuba lesitsha sokuthi obabakazi badobhe. Kodwa bona emalobolweni abangeni ndawo. Okwenza umtshado uqine luthando yikuhloniphana yikuzehlisa kukankosikazi. Umthando ubaba nguye okumele ukuthi athande le ntombi yakhe aseyibonile, okumele ukuthi ayithande ngenhliziyo yakhe yonke. Kube sekusithi umama kumele ukuthi azehlise kumyeni wakhe ngoba hayi ukuthi phakathi kwabo bobabili mawubaba evungama lo mama laye uyakhuphuka, ubaba akhulume lokhu umama laye akhulume lokhuyana. Kuyabe kumele laba ababili bafike ezingeni lokuthi bahlalisana phansi bakhulumisana into eyi-1 baze bayivumelane.
Hayi-ke phose lokugcina mama,
umama ngaso sonke isikhathi kumele azehlise kumyeni wakhe. Loba umyeni wakhe engaze ayenzeni, yena kumele ukuthi azehlise, amhloniphe njalo. Inhlonipho ihamba phambili emtshadweni. Ukuzehlisa kuhamba phambili emtshadweni. Uthando kumele lalo lube yisiqokoqela phakathi kwalaba ababili. Ma kungela thando, akula mtshado. Ma kungela kuzehlisa, akula mtshado. Ma kungela nhlonipho, kusho ukuthi yonke into ilahlekile. Ngiyabonga.
Hayi ke zulukandaba, simalapha kuhlelo lwethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo mama uMo Blessing Ndlovu ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sanibona ngesihlokozo ngikhosi esithandekileyo.
njengoba sihlangana namhlanje kulunye njalo uhlelo lwethu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi kulezi nsuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje ilizwi lethu sizohlangana lale ncwadini yezenzo zabapostoli. Sahlose ukuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine, wathi ehlangene nabo abayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami, verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. La ngamazwi-ke esizothiwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi, kimi kufika izinto ezimbili, ukuthi yilowo lalowo ule Jerusalema ahleli kulo, indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kangahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso uverse 8, ukuthi bazakwamukeliswa-ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe, kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakimi, ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakalayo emndenini, kodwa-ke okusalayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo ohlala khona phela uhlala luka kufana nokuhlala esitulweni, kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo, ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa-ke wena hlala eJerusalema ube ngufakazi nxamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini-ke yilowo lalowo ule ndima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuthi bangobaba kube nobufakazi obuqinisekileyo mpela ukubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la ezokufana naye, umntwana la ezokufana naye, ugogo la ezokufana nayo. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani, bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba abahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungaze asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelana abazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane, lungisani okusemagumeni kube lobufakazi mpela lomuntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi, sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona, kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo, ungathini lokusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. igama ngumayikobe. Namhla zulukanda balusuku lwe Mother's Day, aso uhlelo sikhangelele ukulibazisa omama. Sixoxa lomhlabeleli odume ngengoma zakhe zothando umsizi K. Umsizi K usanda ukhipha ivideo entsha for ingoma yakhe ngaphansi kwesihloko esithi Icheria Me. Fine, she's pretty, she's mine. Oh, I'm emotional. Oh, Baba, I'm going to go to the house.
Ngiyajabula ukuba lapha lawe lamhlanje. Ingoma yami engaphansi kwesihloko esithi Icherry yami ingxenye yedlalade lami lesibili i-album elithi Bashiselwa. Ingoma le ikhuluma ngendaba yokuziqhenya ngomuntu wakho lokumbabaze bantwini.
Udume ngengoma zakho zothando Msizi K. Namhla uZulu jikelele emhlabeni jikelele uthakazelela usuku lwe Mother's Day. Ngesingisi bathi our mothers are our first love. Njengomhlabeleli odume ngezothando othakazelelwa kakhulukazi ngabantu abesifazana phosela amazwi akho kubo.
Yeah, ngithanda ukuthi Happy Mother's Day kubo bonke omama emhlabeni la kubo bonke abesifazana siyalithanda njalo liqhakathekile kithi. Walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got sweat dripping for the black magic.
Aile amuzwa umsizi K uthi happy happy Mother's Day zulukanda ba umsizi K phosela amazwi akho okugcina.
Abafisa ukulalela ingoma zika umsizi K bangazilalela phose kuwo wonke ama online music stores. Ngikhona njalo ku Facebook, ku Instagram, la ku Twitter. Njalo isikhona iwebsite ethi www.msizik.com. Ngiyabonga kakhulu. Happy Mother's Day. Siyalithanda njalo liqhakathekile kithi.
Zulukandaba sithanda ukubonga umsizi K ngokungena kuhlelo. Singakagqibi uhlelo Zulukandaba sixoxe njalo labanye abafisa ukuphosela amazwi abo. Asizweni amazwi kaNkululeko Mathe.
Ngithi namhlanje ngosuku lwanamhlanje ngithi Happy Mother's Day kubo mama bonke abancane abasakhulayo intsha. Ngithi liziphathe kahle lizaba ngoba ngumama bakusasa. Sithanda ukubonga kakhulu omama abasizalayo singobaba singaka. Singobaba namhlanje ngenxa yomama. Umuzi kaumi ngaphandle kamama.
Hayi siyabonga Nkululeko. Sesifikile emaphitholeni nohlelo sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk. Wathi ngilichiye ngengoma ka Msisi K ngisemathandweni. Kubo mama ngithi happy 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 Mother's Day. Ole valisayo ngenjabulo igama ngumayigove. Bye bye. Oh mama happy Happy Mother's Day.
Kulo mayigobe singakagqibi ukuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu bathi bayahlupheka eZimbabwe kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Baningi abantu abananza usuku lwabomama olwe-Mother's Day. Abanamabhizimusi emijovo bathi kumele uhulumente abavumele ukuba basebenze kobulawayo bengekho phansi kwezubukho. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube ngesithi kasikhangane ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.